Endabeni zethu lamhlanje lilo Praxedes Jeremiah amalunga edale lePhalamende eZimbabwe atshela iqula labenhlanganiso ekweledisa amazwe omhlaba imali ele International Monetary Fund ukuthi lihlanganiso isithethe isikhathi eside ukulungisisa ubudlelwano bayo leZimbabwe. Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje sikhangela umkhuba wabotsika mtanda. Isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Don Mvundla uthi kumele abantu abavela kwele Zimbabwe lakwamanye amazwe bengesabi ukwenza imisebenzi yalabo okuthiwa kabafundanga. Inhlanganiso yePremier Soccer League isiyethule uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani lonyaka. Live talk lamhlanje sikhangela isimo semali kwele Zimbabwe. Lingakuthiwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo 8 ntambama. Umagagasi athi 909 AM 4930 12080 la ku 15460 kHz ku shortwave. Inombolo zethu ze WhatsApp zithi 0012024650318. Kulabo abafuna ukuthola inhloko zendaba zethu. Sitholakala njalo ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.